Ukungezikuhle kwabantwana emihlolisweni yabo laba ezikolweni kungaba zindlela ezithize. Njengoba usitsho enye yakhona yiyona le ekuvalwa kwelizwe i-lockdown ngenxa ye-coronavirus. Angithi abantwana babevalelwe okwenyanga ezingaphose zibe yisikhombisa kumbe ziba yisifica minwe mbili. Bengafundi behlezi nje. Singazikela leyo mhloliso eyayihleliwe ukuthi yayihlelwe kukhangelwe konke khona lokho kumbe bukakhangelwa isilabhasi kwathathwa imibuzo ivela kuso sonke isilabhasi. Bona abantwana kulezinto eziningi abangazifundanga bengafundanga benjalo babuye bavalelwa. Hayi, loko sibile eqinisweni asikwazi ukuthi uhulumende laye wayethabeleni esithi abantwana bayebhala imihloliso bengafundanga lutho. Lelo kwaba liphutha kakhulu ngombono wami aluba abantwana laba vele abahambanga ukuthi bayebhala ngoba akulanto ababeyifundile anti imihloliso isuka kuloko okufundwe ngabantwana. Owenjalo singakhohlwa kunjalo nje ababalisi babevele nje bekhonona ngeholo. Bekhalela ubana iholo labo lingathi baliphiwa amadola aseMelika. Kwavalwa kunjalo uhulumende kazange akalalele ukuthi ababalisi bathini. Lakho khona lokhu kutho ukuthi kwavele kwengezelela lalabo abafunda insukwana zona lezo ezilutshwane kutho babefundisa nje. Khonoko njoba ngisithi babefundisela nje ukuthi kuthiwe basemsebenzini.
Manje ngokubona kwakho kwenziweni ukuze kulungisiswe lona lolu udaba?
Hayi, okungezwa lapha ikuthi uhulumende wakithi kavume ubana lezi zinto azihambi njengokucabanga kwakhe kuzihamba ngendlela yazo. Ziyazilawula zodwa izinto leli lizwe. Uhulumende kavume ukuthi kuyamehlula. Yikhona uphoqelela abantwana ukuthi bayifunda isimo sinje hayi akusebenzi. Kakudingwa indlela kungangcono mbele balaluke bonke umnyaka wona lo baze bayibhala ngomnyaka olandelayo. Engathi ngesikhathi sempi izikolo eziningi zavalwa abanye zavalwa emakhaya bazama ukuyafundisa ukuthi bayifunda emadolobheni kodwa-ke zavalwa. Iminyaka emibili emithathu kwezindawo uhulumende akakwenza khona lokhu akumangalisi akuhloli yinto engaba khona. Okwesibili, uhulumende kayekele ukungenela kakhulu empilweni zabantu. Kabavunyelwe ukuthi abantwana bangaphongukuhlala nje ngoba nabantwana bangahlala bengezi lutho ingqondo zabo ziyarusa.